Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpalakazi 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yona leyo. So bangangena as independent.
Umnumzana sengizocabanga ukuthi kuzavimba bonke abaqoshisa kudala lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja.
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi mhlawumbe engaba yiphathi entsha.
Abanye abakubanja lesi sisi bathi kungcono abaqoshiswa nguThabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwalinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Igqwetha elimele umnumzana Sengizocabanga uthi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi buzavimba bonke abaxoshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi ababengamalunga edala lephalamende laba abagoqela umnumzana Ostalo Siziba, umnumzana Amos Chibaya labanye kuzamele bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwalinye ibandla lezombusazwe athi LCCC. Kukhangelwe ukuba i-nomination court izahlala kusasa isamukela amagama abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UThabangu wavimba abaxotshisa kudala lephalamende abefuna ukungena kukhetho lwama-by-elections mhlaka 9 Mpalakazi. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loSiziba labanye bakhe ekade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe loSithole ngodaba lolu.
Indaba lena i-argue izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena kungakapheli iviki le elandelayo uzobe seyicubungule njalo wayihlasiya.
So okutho ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazoze bengene u-Ostalos.
I-nomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yona leyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi uThabangu nguye vele sezibambe esidukwini ku-CCC, nguye vele sengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena ngunobhala jikelele u-secretary general vele wayezibambile. Ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma sibone sivizi lo wuye unobhala jikelele wephathi leyo, kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyagula. We're satisfied, we're happy.
Singathi ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena ungaze ukhangele icala langikhona ukuthi liminjani la.
Into abayibisayo ngesilungu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afananayo bephongukugcwalisa nje ama-cases azisizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions we're very happy ukuthi client with has got a good case and then ukuthi khonoko bangaze bakubise same legal argument raise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angeke kufuze at least ubise something that is different. ama wenzi konoko.
Yes, ngathi kathe sibangaki bo labo esikhuluma ngabo. Ngostalo silochiba labanye abangaki.
I think now 18.
Bonke ngamalunga ejala leparlamente kumbe kula lama councilor phakathi.
Yawa esene.
So singathi ngama
councilors lawo. How you say abise our marketing. Kuma councilors kulabanye abana magqwetha ngathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayi wakukhulunyelwa nele secretary general. Benza ama application ukuthi babuyele ephathini. Babuyele ephathini. I know of owe Victoria Falls. I know of owe I think Ikoromon. Asebekhulume lo secretary general wephathi yabo ukuthi into leyo ayibanjwe ngendlela etheneyo. Ziyathi we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswa yena umlodi abantu sebebuyele ephathini. So because of God sebebuyale inye constitution, i-constitution leyo ethengisa ukuthi umongameli wephathi ngenje oyenza konke ephathini, uyobamba izimali, uyodinga abantu, uyonobhalani, uyo-decision maker, and i-institution enaliye nguye yedwa laba spokesperson abakhetha nje kuTwitter. So yikho sokukhona kathesi. Njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zona ezizwa ukuthi bathi sokula ma-constitution amabili aphinde bathi imposter izezoke nje zixubexubene nje zisiya phambili. Yabo Ostalos yiyo kade sebebuya sebesithi bona hayi bona uthaba Bamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo. So yikho inkundla yasibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty ngisho ukuthi iparty leyo nayo ifanana lekaChabangu, iparty leyo ilama supporters afana nayo, ile logo efana nayo, ilo president ofana nayo, ilama MPs afana nayo. So ngizehlukanise njani?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likamnumzana Sengezochabangu, sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu. Lo mnumzana Bhasho Sibanda wayemele iGauteng Park edale lepalamende waliswa ungena ngokhetho lwama-by elections ngompalakazi 9.
Akusela mntu oselithemba entweni zemakhotsi aweZimbabwe, but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kutsho ukuthi singawangawasebenzisi. So okwakhathesi kumbe sesingene ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo case esiphumelela kiyo. Kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kulesizathu kusithi abantu waye kumele beyelokhuzene baye ekhothi. Kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest as-Triple-C kuhlezi kulamaqhinga, kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngaso.
Iqhinga lokuqala lingaba yilipi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemile enye iphathi mhlawumbe engaba yiphathi entsha kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe ku-ballot.
Ye, kodwa khonokho kusuze kulimaze i-CCC ikaJamisa.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifuma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibandla eliphikisayo baliwina ama-by-elections. So engitsho ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo, abantu bawazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulo umuntu wethu osikhokhelayo ngulo, kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi.
Ye, kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke, kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe. Kodwa usabuyeli yini edala lephalamende kumbe wena vele isumele ecele?
Mina ngingamele eceleni. Lokhu ngisebantwini, lokhu ngiseGauteng Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo. I'm sure labona siphuma singontanga abakubulawa isikhulumo ukuthi hayi nxa isimo saqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha, sizagcina sibonakala sesitredini. Hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende ubube sekhansilini. Kuningi esingakwenza noba uphandle wephalamende. So hayi sasekhona, sasekhona.
Singathi ke akukwethusi ukuthi lingabhikitsha kumbe lenze njalo, ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi, akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami eGauteng Park yareidwa, obabami wathunjwa kwaba kabili konke kuningi esedlule kukho ngendaba zesitrap. So siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthatha inyathela leli uhulumende wezalo PF uyenza njani and ungathi sithi uyananzelela u spokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa issue i threat kimi ku Twitter ukuthi ano siyakwazi ukuthi uphashwe ngumuntu nje so asonte emali sayo kumbe ngethu sayo kumbe engiyibona yenyihlela hayi into sihlezi siyazi ukuthi singabe kungaba kunje so baza react besithi kodwa ke yindlela esisele ukuthi abantu bekhululeke esimama
kodwa indawo lengakhulumisani nosabanga ukuthi kuphele lokhu kulokuthi sihlale sicabane
njengoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uthabanga epartini yethu bengasimuntu walutho mina ngokwami angikaze ngihlangane la ngibe lo mhlangano odlula maybe 3 minutes
lo nguNomzana Bashiru Sibanda owayemele iCatru Park edala lephalamende besixoxa laye ekobulawayo kudaba olufanayo akwaziwa ukuba ibandla le-CCC obekumele lenze umhlangano omkhulu namhla limiswe yini ukuba liwenze eHarare iziphathamandla zebandla leli zalile ukukhuluma ngodaba lolu Umeli Ndlovu othazelela ukusebenzisa intshelelezane ukhangelelwe ukuba uzajova ibhasikili lakhe kusasa esuka eMidrand esiya kobulawayo sixoxe laye ngohambo lolu
sizosuka kusasa ekuseni ngo-7 ngoba abantu abaningi bathe bacela ukuthi ngisuke sebefikile ngo-7 ekuseni so sizosuka sibathathu ukhona esihamba naye esizodlula simthatha ePitoli esigijima naye ngupress mom usundi ngowaseZimbabwe ulokhu ugijima egijimela ama-African amathimu ase-Africa abanye bathi bazosikhapha sihamba siyitholana nje ngendlela abanye zizobathola eBilabila abanye bathembisa ukuthi zizobathola eGwanda sesingale esayidini laseZimbabwe
ye singathi uzathatha insuku ezingaki akusitsheleke amahlandla ohambo lwakho lolu ukuthi uzasuka lapho efika lapha ngesikhathi esinje kuthinitini
uhambo lolu lungama-stages angu-8 kuthi lama-stages okusuka eJohannesburg usiya ePitoli u-stage 1 then kusuka ePitoli siye Bilabila ngu-stage 2 Bilabila 2 Polokwane stage 3 then sithi Polokwane 2 Lowisi u-stage 4 ekhangelele ukuthatha i-34 hours i-34 hours ngiyabembala isikhathi sokuchova kuphela i-34 hours then i-speed engikhangelele ukuthi ngizoba ngigijima ngaso kutho ukuthi kuzoba ngu-25 kilometers per hour
akubatshela abantu ukuthi uhambo lwakho lolu lumayelana ngani
lumayelana ngendaba yama-drugs sifuna ukuthi abantu behlise izidakamizwa ngoba ma sibheke ama-youth ama-teenagers around e-Africa lapha silenkinga yama-drugs abantu abathengisa ama-drugs labathenga ama-drugs basifaka enkingeni enkulu kakhulu because abantwana abaningi bayadropha esikolweni abasayi esikolweni uthole umuntu abaleka ekhaya lapha ahlala khona prefer ukuyahlala esigangeni engasayi esikolweni ayeqe ama-studies esikolweni so into lena iyasibulala kakhulu and isibulele abantu abaningi kakhulu especially abantwana besikolo kizwa behlukane nje lezidakamizwa
umeli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa Hey, History 7 esakaza eZimbabwe. Sizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangena kusigaba esilandelayo. Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu kwele Israel batshengisela imigwaqweni bethuthuza uhulumende kamnumzana Benjamin Netanyahu. Kulandela ukubulawa kwabantu abathathu libutho lakwe-Israel eGaza. Abantu laba ngabathunjwa yiHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Iphephandaba le-Kyiv Independent libika ukuba ele-Russia selilahlekelwe ngamasotsha azinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 kulandela ukuhlasela kwalo ele-Ukraine ngomnyaka ka-2022. Sokusikathi sezamasiko. Yebo kwezamasiko namhlanje ke siyalubuyelela udaba luka Lobhengula Gamachobana, inkosi yamaNdebele. Sibonikiwe sekhathuna lapha zihlanganiswa lo mnumzana Senze Jabangu, kuthiwa ngabathengisi into ezinjalo. So sizwile-ke abantu abaningi bangani bazonto okumangalisayo ngodaba lolu. Kuthi namhlanje sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ukuthi yena uthini ngodaba lolu kusigaba sethu samasiko lokuphila kubantu nsuku zonke. Sakwamukela kuhlelo kwaNgwenya, kunjani?
Siyaphila babuDube, sibingelele abasakazi kanye nabalaleli.
Ye, ngamafutshane-ke ungathini ngakhonokho-ke esikubone kudwetshwa njalo kodwa izimdeyili sisikholisile ngakho, singakubeka sithini?
Ah, babuDube, thina kwezamasiko sishaqeke kakhulu ngokubona ukudeleleka kwamakhosi ethu ezomdabu, ngoba phela uma ngabe kuyikuthi weyisa inkosi weyisa nesizwe sonke, lokuyinto esimangalise kakhulu. Futhi lokuxolisa isizwe kuthiwa kwenzakele, angiboni ukuthi kuhambe ngendlela elungile. Lokho ngempela kukodwa uma ubuka isizwe sakithi ngendlela okuba nenhlukwane yezemihlobo, kuyaguquzela ukuthi abantu bahlukane ngamandla. Into ngempela esibhekelelwa ngokuthi uhulumende ayihlaba ayihlikize leyo, ngoba iba sengathi lento ihlukanisa abantu phakathi. Ngoba uma kuzathethiswa umuntu oye bese kuhlanganiswa nesizwe sonke, ngoba nxa ngithi isizwe sonke ngisho ukuthi nxa usuthinte inkosi usuthinte isizwe sonke.
Ye, inhliziyo zenu zingathotshwa njani ngalokho?
Kube kade kuyizikhathi zasekadeni ngempela okufanele kube le nhlawulo ngempela eyisimangaliso efanele laba bantu bayihlawule, ukuze ngempela bageze igama labo ekuthukeni ubukhosi obuhlonipheke kangaka. Kodwa-ke sinethemba lokuthi abathintekayo kakhulu abasendlunkulu bazolubheka lolu daba, babone ukuthi kungenziwa njani ekutheni ngempela iy'nhliziyo zabantu zicobeke ukuthi laba bantu baxolise ngokufanele.
Ye, akubatshela abantu ukuqakatheka kwenkosi.
Inkosi nobukhosi kuyibuntu bethu, engathi nesilungu i-identity yethu. Inkosi iyikhanda lesizwe. Noma ngabe kuthiwa ayisekho emhlabeni, izohlala ihlonishwa inkosi, njengoba uzwe ukuthi inkosi noma ngabe isikhotheme ayingcwatshwa, iyatshalwa. Lokho kusho ukuthi-ke ukutshalwa kwayo kuzovela amanye amakhosi futhi azovela emzimbeni waleyo nkosi esuke itshaliwe. Ngalokho-ke sisho ukuthi nxa ngabe kuthukwa inkosi kanje, kuthethiswa inkosi yakithi, impela kusuke kuthethiswa thina uqobo lwethu.
Ye, siyakubonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadelela kusasa lo ngubaba uMbuso Ngwenya akhona ngale-ke kulesi Africa incwadi
kwezamasiko.
Manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo ntungameli inkomo.
Chona njani zihlobo, ngiyalamukela kuhlelo kuvuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sfanda.
Sibonge ngale nkathi yantambama babu Nkomo labalalele. Engiliphathele khona namhlanje kujule nje kakhulu bantu bakithi. Ngibuya ngesisombululo yenkinga esibhekane nayo isizwe ngokomoya, African spirituality. Konakale kuphi, silungisa njani makunje ezweni? Bekuzikathixo ngizoqala ngayo i-hierarchy. Kulo mdali kuze izwe lomoya, sikhuluma izidalwa izithunywa lezidalwa zezwe. Sokubuya imboni o igogo. Yini igogo? Sikhuluma ngomuntu ophathiswe isibani sezwe, ombathwe isithunywa, isithunywa esikhulu sezwe, oyimediator between thina esiphila ngapha ngokwenyama lezwe lomoya. Sokubuya idlozi. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngezangoma, inyanga, bonke esihla kusiya phansi, kusehla kusiya phansi. Umdali ma ekhuluma lesizwe o izwe lomoya, alikhulumi la wonke umuntu, likhuluma lalo oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya, imboni ophathiswe isibani sezwe ohlela isidalwa zethu, isithunywa zethu. Nguye lo obuye asethulele ukuthi izwe lomoya likhala ngani, o izidalwa zezwe zikhala ngani. Izwe njengoba limile linje, lilabanikazi balo umoya hayi abenyama abomoya. So abanikazi bomoya kumele babe connected lezwe lenyama, yikho izwe lenyama liyolunga. Njengoba kunje kule ndawo zethu zamalinda ebe ziphefumulela isizwe, ebe zigayida isizwe, ebe sithola khona amandla esizwe, seziye azisahlambuluka. So kufuneka amakhosi esizwe ahlangane, bafune lo ombathwe yisithunywa sezwe, imboni oyimidiator between izwe lenyama lezwe lomoya, abuye asibamcele asihlambululele indawo zethu zamalinda, asikhanyisela khanyisela izidalwa zezwe, abanikazi bezwe basondele babe noxhumano lezwe, yikho kuyolunga ezweni. Ngomthandazo kuphela akwanele, ayikho politiki engazilungisa ezweni, akukho ini ongazilungisa ezweni abanikazi bezwe bengekho bomoya. Njengoba kunje ezweni akumoshakalanga, kumoshakala emoyeni, kwalunga emoyeni sokulungile physically, kungakalungi emoyeni ngekuzilungisi physically, yikho okulenkinga khona. Ngoba uma sidinga zonke lezi ndlela esizidinga, sifana labantu abalinde i-aeroplane e-bustop, sifana labantu abalinde ibhasi e-airport, yikho lokho esikwenza. Ngoba zikaThixo umdala ukhona, izithunywa zikhona, umdala unamandla. Azibuyile masiso kuzaluka, sizawabona amandla akhona. Kuningi okukhona okungumnotho wesizwe ezweni, okufihliwe yizithunywa lezidalwa zezwe, ngoba asila connection nazo, asina connection lezo lo. Once sathola lo oyimboni yesizwe, wahlambulula indawo zethu zamalinda, onjelelo manyankodlelo okuyisibingelelo sezwe, ongumsamo wezwe, bahlangululwe wakhanyisela izidalwa zezwe, zasondela zabasezweni, isizwe siyophakama, isizwe siyobabuyela sibe powerful, ngoba sesile connection labanikazi bezwe bomoya. Sibonge ihlo yezulu ihlengiwele mpisa ihlambulukile, ukhona uNkulunkulu wamandulo namandla, kodwa sibaleke i-hierarchy ngoba yonke into ile hierarchy. Bafuna ukuchaya ama cut short, yikho kunje ezweni. Usisa mntani, usipha amandla lathi sizazi ukuthi singobani, sibuye sibe yisizwe esisemandleni. Sibonga futhi Zulu.
Lolo bekuluhlelo kuvuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle, ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje, okukhangele abatsha sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI, imikhuhlane enjengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni, senenzeleka lesi mikhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo lolo luqakatheke kanganani?
Ihlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga, singathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibelezi bazenza bengenalwazi ogcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangisike emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi, ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Senzele esikhathini esibengi abatsha abakhona kathesi bayakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi, xa sikhangele unemployment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usinikile information kodwa nxaya engena okokufaka isiswini ngizakunika umzazi ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana wenkazana lobo umnika i-information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibiyela endlini asisekungela kudla kungabuya ubaba umkumbushukadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngitholile okuzenini okokudla ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona khona ngama-live note project nebese bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya abafisa ukufuya izimo inkukhu besenza ama-project labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-project lawo nami ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje nami ngaqedanye ngomunye wabatsha ini-PhD eda ngakhula lami ngazi ngafike lapho esengikhona unganenzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini ngiyoyenza ngiphilise nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenzayo siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt but kuprinta ama-t-shirt i-corporate for i-corporate way siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations amakampani nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola
ngani kampani yami kuthiwa yi-Snocket Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 e-package center kobulawayo ku-8000 le-5 street abafuna ukuthi basinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silo mlando nje esikhangelane nawo asikwaniseni ukusizigcine nasinxa sokufika isikhathi sethu ukuthi sesingabe singabadala sikwanise ukuthi ilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
Augusti Gabasabacha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo ngotabo kancube yise Washington DC
siyabonga kakhulu ke tabo kancube ungadinelwa kusasa Wezemidlalo iqembu leLiverpool lokhe linguthiki lobhanqa 0-0 leManchester United emdlalweni weEnglish Premier Soccer League odlalwa khona manje. Ele Arsenal linqobe ele Brighton 2-0 kwathi ele Aston Villa lalo linqobe ele Brentford 2-1.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakugqibuhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaxoshisa kudala lePhalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa mhla ka-3 Nhlolanja. Abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi kungcono abaxoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand. Esiya kobulawayo. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Siqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisana injabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.